abaqondisi benkampani le balile ukukhuluma ngokuvala kwamasekitali e-National Foods loba nje kulabanye abathi sebevalile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inkampani ye-Delta Corporation isanda kuvala amasekitali ahluza amalamunede. Umnumzana Alex Makamure, omunye wabaqondisi benkampani le, uthi ngabasoze bahluze amalamunede kungaphela lawo athengiswa okwamanje. Ukuvala kwamasekitali la sokuthiye abantu bemangele ngokwenzakala eZimbabwe, lapho umnotho osubhidlika okumangalisayo. Omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mkhululi Moyo.
Ukuvala kwenkampani enkulu enjenge-National Foods kuyinto ethusayo sibili, ngenxa yokuthi lathi sikhula sasikwazi ukuthi nxa sokhunywa ngamankampani amakhulu elizweni, sikhuma abo-National Foods, o-NRZ. Manje nxa sesibona sokunje asisakwazi ukuthi pho ilizwe selikhangelene lani njalo liyangaphi. Singacela sibili ukuthi ngakodwa uhulumende yangenela sibe lungisa amankampani la, ngamankampani sibili akwanise ukuthi aqhatshe abantu abaningi. So sikhayela ukuthi abantu abaningi sebelahlekelwe imisebenzi, into edanisayo, ikakhulu sesihamba kukhefu le-Christmas kanje.
Uhulumende uthi uzimisele ukuncedisa amankampani abhekane lokusilela kwemali yokuthenga ofunakalayo emazweni atshiyeneyo. Umnumzana Masha Wondo esakamuzi seHarare uthi kungabe kulokunye udubo olungabe lubangele ukuvala kwenkampani ye-National Foods.
Indaba ekhona lapha engiyibonayo yokuthi uhulumende akafuni ukuphuma egcekeni ukuthi kule ndaba enye khona engabe icathile abangafuni ukuthi beyikhulume, ukuthi bengani bayaphambana lokukhuluma ukukhulunywa yi-National Foods. Siyabona ukuthi i-National Foods yona ithi akufelayo akulanyawuti, kodwa uhulumente uthi ikhona. So into ekhanyayo ukuthi kulo daba olunye olunjani olukhona emuva uhulumente angafuni ukuthi luphume egcekeni. So siyamangala ukuthi uhulumente ufuna ukushona esicathisela izinto eziningi, siphila ebunyameni, into engani ubuhlungu njengamazimbabweni ukuthi akula lapho esiya khona, akula kukhanya phambi kwethu. Into ezenzakalayo kuhulumende.
Ngasenelisa ngokukhuluma lomnumzana Michael Flashbrook, umqondisi we-National Foods, ngodaba lolu. Kodwa bakhulumele Studio 7 abafana lomnumzana Mandla Chabangu bathi ukusilela kwemali kwamanye amazwe yikho okuludubo elizweni.
Mina ngibona ngani uhulumende sokufuze ethinye indlela angalungisa ngazo indaba le forex, ngoba enye yela sizabona amakhampani amaningi afana ne-National Foods evala already. Nxa i-National Foods kuthiwa isivale yona, kuyikhampani enkulu eyenza elungisa kumbe elungisa impuphu ethengisa orayisi, i-wheat. Lani lehle libona ukuthi ilizwe leli lapho eselisiya khona ayisikho. So kufuze elungise la, isibona ukuthi i-forex ingabaningi plus kugwelegwele i-corruption khonapha. I-forex ungathola ukuthi ikhona lapha eZimbabwe, kodwa bona ibamasela ababelekhe bezigcinile.
Akwaziwa ukuthi kuzalandela yiphi inkampani ezavala amasekitali ngenxa yokusikela kwedola leMelika. Mele Studio 7 iseHarare, ngiyuGibson Bhebhe.